Ikhansili yakobulawayo isidwebe emingcele emisha i-Grand Master Plan egoqela amalokishi lezigaba ezibalisa inhliziyo emthunzini, Hoplin, King City, Lavendale, Rangemore lezinye. Ikhansili ithi abazakuba ingxenye yayo bazafakwa engwalweni zayo kuzakwenza ukuthi bethole amanzi ahloliweyo. Babe lezambuzi zakulezi nsuku njalo bebuthelwe ingcekeza. Ukuqhela kwedolobho leli kungavunyelwa nguhulumende. Amakhansili agoqela eMguza, Matopo, Esigodini kanye leTsholotsho azamanyana loBulawayo. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi okwamanje bakhangele ukuthatha indawo lapho abanikazi bomhlaba abazicelele khona. Uphinde wathi uhulumende nguyo lomlando wokuqhelisa umngcele wesabelo sakobulawayo phansi komthetho we-Presidential Proclamation 15E of 2004. Okuza kwenza idolobho leli lithuthuke ngokuyisilinganiso samakhilomitha ngamachumi amane, 40 kilometers indawo zonke.
Ama-provincial boundaries ebekhangela kakhulu nguhulumende ukuthi aqhelisa njani uBulawayo as a province. Lokhu kuzabanjwa nguhulumende. Thina njengedolobho lakoBulawayo siyenza okuthiwa yi-voluntary incorporation.
Umnumzana Lovemore Sibanda owathenga umhlabathi wokwakha indlu eMbundane ngomnyaka ka-2000 wakha njalo waqala ukuhlala khona ngo-2017 uthi kalamanzi empompi. Uthi kuzwisa usizi ukuba basebenzisa izambuzi zemigodi. USibanda uthi mayekhangele kulokitshe eliseceleni kwabo elemganwini elingaphansi kwedolobho lakoBulawayo kuthi akhale ngoba lithola amanzi njalo izambuzi zilamanzi lezibi ziyabuthwa.
Amathoyilethi nalapha sebenzisa ama-bathroom. Mina ngibonanga into enhle kakhulu. Ukuthelela kwesikhathi ngibonanga into enhle kakhulu. Ukuthi singathola usizo esibizi kakhulu kakhulu. Ngoba le into vele yayivele ikhona. Antireti yasivele yayithi 45 kilometers. Yavele ihanda sikhansi. Yakobulawayo.
Unkosiyazi Gertrude Dube laye ohlala eMbundane uthi bathwele nzima.
Lapha kubithele siyajafela kuna ngale kathi sizathi
ziyakhala lezakhamizi zemthunzini. Unkosazana Natasha Moyo leminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasikhombisa 27 uthi sebekhathele ngezambuzi abazisebenzisayo ngakho-ke kuqondile ukuba bebephansi kwekhansili yakoBulawayo. Kukhangelelwe ukuba uhulumende uza kwamukela isicelo sekhansili le ukuthi iqhelise umngcele njengalokhu ekufisayo okungenza abahlali abahlala ezigabeni ezitshiyeneyo bethole amanzi ahloliweyo lokunye okungenza behlale kahle. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, yimi uNgcwele Dube.